eqinisweni ukuthi siyavuma ukuthi yebo iprogress ephepheni ngoba phela amabhasi inani liyaphezulu. Kodwa nxa usithatha amabhasi lawo owaletha kuground ukuthi azoncedisa abantu, abantu abadinga ubana bagade la mabhasi, uzathola ukuthi inani labantu liyagabhela amabhasi la kakhulu. Yikungananzela kathesi sinanzela umumo okhanya bethatha amanye amabhasi ama-private, kodwa amanye ungananzelela ngamabhasi afileyo okungafana ukuthi ngathwala abantu. Ngokunjalo la mabhasi nxa sinanzelela, yebo kambe abekhona but ebantwini azabe lokhu exayela. Njalo kubuhlungu ukuthi kula ma-province angu-10 lapha eZimbabwe akucaci ukuthi sezenikwa njani abantu ngokunye abantu abakudingayo okuba lohlupho kancane. Siyananzelela-ke abuya ngale ngemuva abantu asange sibekwazi ukuthi i-province enjiniwe amabhasi athini. So khona kubekuqakathekile ukuthi nxa sikhuluma ngendaba ye-transparency kumbe ye-accountability, kuyafanele ukuthi uhulumende acacise kuhle ukuthi la mabhasi azasebenza kanye. Nxa sikhuluma ngento ye-devolution, besikhangela ukuthi for sure amabhasi lawo azalethwa ezandleni zabantu abakuleyo province, bese besiba yibo bekhulumisana labantu okuphuma isinqumo sokuthi vele azasebenza kwabo ama-routes esebenza njani. Khona kubekuqakathekile. Uhlupho yikuthi ezinye izinto ziyazinjalo asephongulethwa. So kubuya nje i-directive yokuthi hala amabhasi ayelayele, abantu at local level abasatholi imandla. Ngokunjalo kwenza indaba ye-devolution ungathi layo iyaklayela kancane.
Imbadalo yamabhasi lawa-ke iyo yini abantu abayifunayo ukuthi phansi, njalo amabhasi la atholakala lula yini?
Well, nxa sesikhangela imbadalo kwe-ZUPCO asoke siyiqathanisele lutho, ngoba eqinisweni ukuthi angithi amanye amabhasi, amanye ama-private players bamiswa. So amabhasi lawa akwo-ZUPCO agijima wodwa, ala competition. Yebo kambe kula makhombi, kodwa lawa ngawo-ZUPCO kula competition. Khona okwesingakunanzelela futhi, so kusenza ukuthi lanxa ekhanya ngathi inani labo liphansi kumbe into engabi phansi yokuthi umuntu agade libhasi, but eqinisweni ngokunanzela umoya eZimbabwe lokudubeka kwabantu, lokuthi abantu abaningi abasebenzi, lokuthi bona abasebenzayo futhi imali abayiholayo ayifiki kuleli nani esiyi-poverty bottom line. So kusenza yela intengo vele yamabhasi ibe yintengo ephezulu kakhulu ukuthi abantu abaningi abasenelisi ukubana bagade amabhasi. Yikungananzelela, sibona abantu abaningi behamba ngenyawo, kusitho ukuthi uhulumende bekufanele ukuthi kube nguye oba le mlando ukuthi amabhasi lawa subsidize, alethe imali awabhadale ukuba nabantu bese bebhadale imali encane, ngoba vele ngale muva kusangizethe usikwa kusenzakala. Uhulumende wayefaka imali, abantu bese bebhadala nje imali encane, uhulumende sefaka imali. Kufanele kube njengalokhu kwenzela ukuthi abantu basizakale, njalo abantu bancedakale kwabantu abakukhangeleleyo ngala mabhasi.